Olinga lichona njani izulu kandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamuzi ebulawayo Progressive Residents Association sixoxa ngabakwethulele intatheli izindaba emhlanganweni ababelazo ngolwesihlalo
ukukhuluma ngolutho ngizama ukulungisisa kasiyonto yosuku lodwa ngakho ke imibiko lesiyethulayo iveza imizwa ezakhamizi ngezinto ezimbalwa eza kuthi sizethule kathesi kukhulunywa kakhulu ngezinto eziyisikhombisa ezigoqela amanzi ama rates i city parking ekhona kobulawayo ukuthengiswa kwezistandards ezindlu ukubuthwa kwezibi kugetsi kanye lekhala icontinuous assessment learning activity le esihluphe abantwana labazali okokuqala ke ngendaba yamanzi izakhamizi zakobulawayo zikuvezile ukuthi ukuvalwa kwamanzi azikuthakazeleli ngenxa yokuthi kugcina kubangele ukuthi kube lemikhuhlane eqhamukayo siyakhumbula ukuthi endaweni yeluveve kuke kwaba lodubo lokuthi abantu bagcina beswelakala ngenxa yokugijinyiswa izisu umkhuhlane obangelwa yikuvalwa kuvulwa amanzi ngakho ke izakhamizi zakobulawayo zikuveza sobala ukuthi ukuvalwa kwamanzi khonoko sokukhona kwabo 24 hours 48 hours kubangela ukuthi izakhamizi zicine zehlelwe yimikhuhlane siyakwazi ukuthi sikhuluma nje uwathi 17 lowat 19 iphumla north le phumla old kuye kwaba khona ukuqhamuka kwesihudo lakhathesa abanye abaphilanga ngenxa yalo gonoko ke kunanzelwe ukuthi kubangelwa yikho kuvalwa lokuvulwa kwamazi ngemva kwesikhatshana ngoba izimpompi lezi zayo sezivusile kwezo city rusiliana ke isifinyelela ezindlini zabantu abantu banatha amanzi lawana abe engasalungelanga impila kahle ikho ke izakhamiza kobulawazi kuveza sobala ukuthi ngasikhangela ukuvalwa kwamazi kungangcono i city council ime ukuvalwa amanzi lawa ngwangcono kwehliswe mhlawumbe ipressure kuma valves ngale ukuze ezindawo zingatholi kodwa ke abe khona ama piping ukuze ama pipe la ngaru zibe sesisitsha ukuthi lokhu kuqalise ukuvalwa amanzi ngathi water shedding izimpompi ezidabukayo ziba nengakhulu so ziyakhuthaza ukuthi kungaba njani ukuthi kwehliswe ama valves kodwa kungavalwa completely kusale ezindawo ephuma kwezindawo ngwela singaphuma ntambama kumbe usuku kodwa ke kungaze kwavalwa ngoba konkana sokuzadala inhluphe ezinengakhulu sikhona apha emanzini abanye kuzwakala ukuthi sebethathwele izimpahla ngenxa yokuthi umbesebevayolwa amanzi nxa ke besehluleka ukuthi ebabhadalele lawo manzi so yikho abantu besithi kunganjani ke njoba lentengo yamanzi lezikhwele kangaka amanzi ahlale khona ezimpompini sihle sibambanise la rates khonapho uzulu uyakhala kakhulu ngesinqumo esithethwe yiplaza city council ngoba uzulu kazangatshelwe siyakhumbula ukuthi ngomnyaka ka 2021 kuthe kusenziwa ibudget consultation ka 2022 izakhamizi zazikhuluma ngemali yezimbabwe izimdola akuzange kube budget yenziwa nge US dollar so izakhamizi ke sezibuza ukuthi kanti le US dollar osokukhulunywa ngayo ukuthi waphose $30 emalokitini lawa ayengentshonalanga bayithethe ngakho ngoba bekumele babuye bethwele esingathi ibudget ka 2017 lo 2018 eyayizaba umkhombandlela ukuthi sithe sicina nge US dollar bekubhadwa imali engaka kodwa kathesi kathi sebefike njani kule abayiqamba so izakhamizi ke sikhuluma ngalokho ukuthi mhlawumbe licebo lakho city council ukuthi acine ethathela abantu izindlu ngenxa ukuthi bangaka abazenelisa ukuthi bayibhadalele imali njengoba ikhwela ngolwesibili ngolwesibili so sikhuluma nje kuyona linyanga mbe kunyanga ezayo zebe zingafana imali lezi ngama RTGS kodwa izisebenzi laba zisebenzayo bakhala ngokuthi imali abayiholayo kayikhweli ngeviki ngeviki njengalokho kwenziwa iinterbank rate so izakhamizi ke ziyakhala ngalokho so ngumbiko wathi siwudlulisa lo ukuthi city council awuze ukuthi izakhamizi zithi sekutshaye kwazwela kananzeleli ukuthi bekunani ukuthi kubuye kuzoqophiswana nge US dollar fika ngoba US dollar fika leyi iyo determine ukuthi izim dollar bi RTGS fika izaba ngubani nge interbank rate kodwa ku city council wazenza isihlakaniphi umbezi yathi izakhamizi ukuthi u city council uzenza yena ohlakaniphile ngoba nxa ebuzwa utshelwa ngokuthi basebenzisa interbank rate kodwa interbank rate yakhona ikhanya ihamba ngomhlubulo wodwa ukuthi kuyabe kusuka ku izim dollar isiya ku US dollar isuka ku US dollar isiya ku izim dollar so khonoko bathi kakuqondise u city council yabuye ebantwini
lo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ebisixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale.